Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani ntokazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNcwabakazi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 emva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo.
Amabhishopu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticizile.
Udaba lombhuqazo wegugurawundi oluphathwe ngabafundisi veRoma becothoza umbuso weZANU-PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende.
Amazwi kamongameli mahle ngoba athi hathi lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo.
Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni yona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga eZANU-PF kayisoze iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabeHarare. Oyedwa ngowemashonaland west kuthi omunye ngowemashonaland central omunye njalo ngowemaswingo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufe umuntu ngalomkhuhlane emaswingo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamakhulu edlula amabili 265. Lokhu kukhuphule inani labantu asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe laya ku 5,643. Asebesindile labo bakhwele ngamakhulu edlula amathathu 337 baya ku 4,442. Lokhu kutsho ukuthi abalogebe lawo lomkhuhlane bayinkulungwane eyodwa elamachumi amahlanu lanye 1051. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 26,329. Njalo wahlasela abedlula isigidi 1,137,941. Udaba lwegugurawundi oluphathwe ngabafundisi besonto yeRoma encwadini abayilobe bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo elizweni lukhanya soludale ukungahlaliseki kuhulumende yena othi akumelanga abantu bakhulume ngalo mahlayana ngoba lulakho ukubangela ukufuthelana elizweni. Inhlanganiso yabafundisi beRoma lava iZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule incwadi le ngeviki edluleyo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula amalungelo oluntu njalo isithi ubuhlungu obuziwa ngabantu kanye lokufuthelana okukhona elizweni kuza ngesikhathi inengi lilokhu lifuthelene ngodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu libutho le-50th Brigade eMidlands laseMathebeleland. Iti izizukulwane lezizukulwana zithukuthele kakhulu ngodaba lolu ngakho kumele lulungiswe. Ephendula lumbiko izolo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usole abafundisi laba esithi udaba lwegugurawundi luletha ukufuthelana elizweni ngokunjalo akumelanga abantu badlale ngalo. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lozulu weMathebeleland ngenjongo yokuphathisa labo abaphathwa yilumbhuqazwe ngezinto ezifana lezithupha zokuzalwa lezokubhubha komuntu ama-death certificates. Wethe senjalo abafundisi laba umlando wokungenela kundaba zombusazwe esithi umbiko wabo awulanhlonipho kanti njalo weyisa uhulumende weZANU-PF. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende wethu ufisa ukuthi udaba lwegugurawundi lungabi yi-national issue kodwa lube yinto ekhulunywa emaNdebeleni. So okubazwise ubuhlungu yikuthi lukhulunywe ngamabhishophu esesozibery and abaningi bengabantu abolimi lwesitshoneni. Uhulumende akaku ufuna ukuthi idaba lwegugurawundi lube yi-national issue but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula lokulokhu kusenzakala kufana ngqo lokwakusenziwa ngesikhathi segugurawundi lokuhlontshwa kwabantu ikakhulu into eyenziwe umzukulu kamduduzi Madudu yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazo. So mbona ngazathi amabhishophu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo i-criticiziwe but akhangela uhulumende njengoba engoye divide and rule bakutshintshile ukuthi kwagcina ngaseyonto yamabhishophu kodwa sokuyinto kambhishophu uNdlovu ngoba uNdlovu engoye limi lesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sure ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni and then umuntu wesitshoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le ukuthi ikhulunywe ngumuntu wonke weZimbabwe ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayi phinde but uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda so akafundanga lutho.
Sesibonile o-South Africa, o-African Union, amazwe atshiyeneyo lenhlanganiso ezitshiyeneyo. Ngisho le Commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo etshiyane lokuhlukuluza abantu. Kungelani lobunengi behlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu.
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu kodwa hayi liyaphambanisa banjengalwana umuntu ukuthiwa ugcine sithi wonke umuntu ekugomeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. IZANU lohulumende lo lilanga libandla elingafuni ukukhuzwa njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba esitsho Ziyambi Ziyambi kungani uzabuya ngolwesihlanu. Ubona ngazathi abantu beMandebeleni labantu beZimbabwe abakuthathi bekufake emakhanda abuthi hayi akazange ukuzolungisa uhlutho daba lwegugurawundi kodwa uzotshintsha nje ukuthi ekunikeze impression yokuthi mina labantu beMandebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba lwegugurawundi kungalanto ayenzayo. Udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye. Eqinisweni abantu kufuze bekubabambe njengabochombe njengabomzorewa ngabathengisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso emela amalungelo ibhetshu likaZulu. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa yena usole abafundisi beRoma laba esithi sebengenela kwezombusazwe becatsha ngenkonzo. Umnangagwa utshele idale leZANU-PF Politburo izolo ukuthi uyakwazi njalo ukuthi kulabantu abazama ukumsusa embusweni abagoqela abebandla lakhe. Kulamalunga eZANU-PF amabili axotshwe kuleli bandla izolo esetheswa icala lokuphatheka kumizamo yokugenqula uMnangagwa. Ababili laba ngwake waba ngumeli wembare etalele parlamente umnumzana Tendai Savanu kanye lonkosikazi Cleveria Chizema. Neviki edluleyo kuxotshwe owake waba ngumeli weKambu Zuma edale elifanayo umnumzana Tinashe Maluza ngesizathu sinye. Umnangagwa ubevele ekhangelelwe ukukhuluma ngodaba lwabafundisi beRoma laba kulandela ukuhlambazwa kwabo ngomphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa esithi bagcwele umoya kaSatane. Umutswangwa waqopha njalo umkhokheli weZimbabwe Catholic Bishops Conference uArchbishop Robert Ndlovu esithi uzenza yena umeli wamaNdebele wona athi malutshwana eZimbabwe. Wathi njalo kulamanye amaNdebele azenza wona angcwele. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lanxa engavumelani lamazwi kankosikazi Mutswangwa akamongameli Mnangagwa amqotho.
Amazwi kamongameli kazanga abe lenketabethabe. Amazwi kamongameli mahle ngoba athi haji lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo, ngenelani ngendlela zokubisa abantu ndawoni. Amazwi kaminista angiwazi sangakuhle lami akungipha athi nxa sokukhulunywa ngendimi zabantu kumbe ngemihlobo yabantu kusuka vele kungadali ukuzwanana. Akumelanga vele sikhangelane ngokuthi kona lo ngumhlobo othize ngakho ke lo uphasi kulalo hashi, ngoba sonke sizidalwa zikaNkulunkulu. Ngiyathandela amazwi kamongameli ngoba kakhulumanga ngokuthi akhethe abantu ngemihlobo, kodwa ukhulume ngokuthi hayi abenkolo yenzani okwenkolo, lilungise imimoya ukuthi nxa iphuma ibuyele kumdali wayo. Laba bepolitiki kabayenze kwepolitiki, kodwa wenkolo angezwa esele ntshukutshu eselunywa ukuthi angene kulezi ezelizwe kabuye egcekeni athi hayi mina lami sengifuna ukwenza lokho, azivulele iparty yakhe ukuvunyelwe lokwana. Kodwa nxa uphambili laphana ukupulpit, faka amazwi akhaya, faka amazwi othando azabumba, azayakha abantu, azabisa abantu ndawonye, hatshi ubana achithe abantu.
Kule mpawu yenza ukuthi abamabandla basebenzisa inkonzo ukuthi bekhulume ngezombusazo.
Aba mabandla kusukela endulo siyakwazi ubana yibo abantu abamele babise abantu ndawonye. Abeze politiki kaningi-ningi siyaxabana, kuyaliwa, akulantela sephumayo. Kodwa abezenkolo yibo abantu kumele besibise ndawonye. Ngakho ke amazwi kamongameli okuthi hatshi aba mabandla bengangeneli ngendlela enjengaleyi esibone singenela ngayo ngubaba wethu umfundisi omkhulu uNdlovu kusuka kuphazamise khona phana, ngoba nxa ukhangele ngisho le heading yangkhona ethi yena the march goes on kusukela kundaba ekamhlaka 31 July leyana, kabuyanga ukuzobisa abantwana bakhe ndawonye. Ubuye ethatha uhlangothi lomntwana oyedwa, akusho nto eyenziwa ngumzali leyo, especially engumuntu wenkolo. Bekumele abuye athi hawu lina elifuna ukumatsha ake lize lapha, limatshelani ukutheni lina elimatshelwayo uyani lapha, kanti waye belimatshela laba. Kuphume into eyakhayo, kuphume into ezayenza ukubana kukhulunyiswane, kukhunywe umlotha, hatshi ukuthi kona kungenzelelwe umlilo ovele usuvele usubhebha.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZanu PF ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona ababikwa belokhu becatshile ngemva kokubaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kumkhankaso wokubopha abalembono ehlukenele yebandla leZanu PF. Ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale phambilini kokutshengisela okwakuqoqwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa babikwa bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. abacatshileyo bagoqela abehlanganiso ezizimeleyo abebandla le-MDC Alliance kanye lentatheli zindaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Angliston Isvanda.
Umolo akusonto enhle ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizwe lamanqina abantu bazithole bevalekile ikakhulu kwebulayo. Ngibona ngani abantu abanjengabo uMduduzi Mathuthu, abantu abanjengabo Otilius Vanda, abantu abanjengabo baningi oPatricia Chabalala bazingelwe bachamba baca. Abantu abanjengabo uMthulisi, ngibona ngani abantu kobulawayo kakhulu kobulawayo, ngithanda ukukhulumela kakhulu kobulawayo ngoba abantu basebavalekile besethuselwa kumbe ukuthi bethuselwe ngubani. Mina ngifuna ukuthi ngivungise ukuthi bethuselwe nguhulumende ngoba kasuka benobufakazi, futhi angeke ngisho ukuthi kabethuselwanga nguhulumende ngoba kakunabufakazi. Kodwa khona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihambe zihlala zishala amancina kuyinto embi kakhulu ezweni elikhululekileyo elalelwayo kwathiwa sokutholakale uSibusi. Kakukhangelelwanga ukuthi ngesikhathi sanamhlanje kube labantu abazimelwayo baze bahambe bayecatsha dingwe bengabona.
Ungathini wena ngomumo onjalo ukuthi abantu babe cacha kungakhanyi ukuthi kodwa uhulumende yena ekhona omele ebavikele kodwa engayenzi lutho?
Kusela into ukuthi ayi breakdown yama systems, cha rule of law isesizweni nje eZimbabwe kathesi akumangalisi xa kungavuka kuthiwa kule bantu abalamalecatha lezigangi ezinjabo uBoko Haram ezadathe abantu zababulala. Sekuthi situation liyana ukuthi unxa uhalekhwezwa nje umentshisi anything can happen. Kwenzile uhulumende esingakwazi ukuthi nguye onyamalalisa abantu kumbe kulobunye umuntu onyamalalisa abantu, kodwa uhulumende uyehluleka ukuthi avikele abantu. Sengingajazi kahulumende ngathembaniyo zona zodwa, kulamapholisa, kulama-CIA, kule-military intelligence, kulezigangi zeziphathi, kuphinde kube labanye. So kahle kahle kutshengisela nje ukuthi akula ngangakubeka ngesilungu, someone is just not in control.
Umnumzana Angliston Isvanda ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, unkosikazi Hillary Clinton usekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule abantu ababotshwe ngezizathu zombusazwe abagoqela ukansila weMDC Alliance umnumzana Godfrey Kurawone, yena ambethe ngegama. Inkundla yesayithi yona ithi inhlanganiso emela amagqwetha kwele South Africa, iJohannesburg Society of Advocates, isisole inkantolo kamantshi ngokwalisa igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubeka emela intatheli zindaba uHopewell Chingono. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani madlabisile labasakazi bakaStudio 7? Hayi, kuliqiniso basakazi bethu esindebeleni ukuthi hayi, amameseji ethu amaningi liyabala lingakhiphi emoyeni. Hayi, la msebenzi amini kaningi akhona wona akaphuma, kodwa amanye hayi kaphumi, and liviza khona ukuthi lifuna amabizo ethu. I think okunye lingakunanzelela lani ukuthi esindebeleni la thina vele abaningi siyihlehle sisesaba ukuvezwa lamabizo ethu. ngoba yena lwana umongameli umnanga kwavele sileke simisakade laba bathinda wegugula ondile kekhulunyekile kekhulunya thina abanye vele esileke sikhithimele sinjalo ngoba sakubona kusenzakala thina abanye sasingabantwana sisatshaba laphana esikolo lakathi sileke sidingo umuntu ongasiphendula ukuthi sasithayelwane ngike ngezwa ukutshiseka kakhulu ngisizwa ndikhuluma lalowo othi ngumavaza lo Dr. Mavaza umeni wathini yena othi kwabo laba abantu labanentumbane yikho kwasukela impi khona kwabe ukuthi abantu baze babulawa ngomhlobo hayi bona abantu ababebulewe angisho ukuthi umbene ukwakuqondile kodwa anti kwakumele kutsheziwe bona abantu ababulewe bona laba abantu and enye into abantu abamele bayinanzelele ukuthi amakhempulana amazipho lamazandla bafake eduze kwamba abantu abana besazivelela empini vele bengazange bayenziwe i-counseling so kwakumele ukuthi kube nezinto ezinjalo ezokuthi abantu bafundiswe nje lokuthi abantu lingadlelana njani thina sifuna ukubakwazi ukuthi sasabulewa lana umnangaganga sathi bygones ngabuya akhulume lathi sizwe ukuthi uthi wayesibulalelana ya nyabo sisebotswana lapha nzasebenzisa lokuthi ngumagade
livuka njani bantu bakithi ngilibingelela lonke emagumbini amana omhlaba ngibonga ithuba lami ukuthi ngikwazi ukuthi ke ngifake umbono ezindabeni ezihamba umhlaba wonke jikelele ya uyabona thina abantu beZimbabwe sazahlupheka kakhulu njengoba sivele sisehlupheni ngendaba yobugwala nje ngoba singamagwala thina siyehluleka ukuzilungisela ilizwe lethu sigcwele emazweni lapha abomakhelwane lapha sikhuluma singaphandle le uyabona sengibasola lawa amazwe lawa angaphandle lawa ngabe kuthiwa kuyakhonakala mpela beke besithela uswazi sibuyele ngikhaya sibili siyelungisa udaba lwangikhaya noma sibhizi sithi NT yenkama what bazakhuluma khona lokho okuncane inyana labo okungekho kusisize ngaludo kodwa sambeni thina siyelungisa le
Kalibonani basazi baka Studio 7 labalaleli lo okhuluma yonkomo Mbuyelo Pane ngise-Johannesburg kule South Africa ngokusebenza bengicela ukuthi ngamlayizo wami lo ungadlalwa lawo emoyeni ngoba nginokuyibhala eminye iyavulwa ingavalwa eminye ayivulwa bengicela ukuthi ngalama umsakazi wami ungadlalwa lawo emoyeni nginesikhalazo bantu bakithi sokuthi ngabe kuyenzeka amaphathi wonke eZimbabwe abambane kuliwe leZANU-PF iphume embusweni iZANU-PF sikhathe iphathi yamasela iphathi yezigebenga sikhathele ngeZANU-PF 40 years akulanto abayenzayo kuphela iproduction yabo abayenzayo yokuthumba abantu bechaya abantu bebulala abantu iproduction eyenzayo sikhathele ngeZANU-PF siyacela ukuthi nga amazwe omhlaba sadathi wonke amazwe labo makhelwana basisize ngeZANU-PF kuliwe leZANU-PF iphume esihlalweni
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabutho asanda kugenqula uhulumende wakwele mali asethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga abakhokheli balelo lizwe abatsha maduze uhulumende wakwele Egypt yena uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo bonke abethekelela kulelo lizwe kuzamele baveze ubufakazi bokuthi kabala mkhuhlane we-COVID-19 sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika umhlangano omkhulu webandla eliphikisayo kuleli elamademokrasi owe-National Convention ugqitshwa lamhlanje lapho umnumzana Joe Biden aza kwamukela khona ngokusemthethweni umlandu awuphiwe libandla leli okuthi ancintise elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi uBiden uza kwethula njalo umhlahlandlela wenhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu azazilandela alubana ethe wanqoba umongameli Donald Trump. Abakhulume izolo kulomhlangano bekhuthaza uZulu ukuthi avotele umnumzana Biden bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Hillary Clinton kanye lowake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. Ibandla likaTrump elama-Republicans lona lizaqhuba owalo umhlangano we-National Convention ngeviki ezayo lapho elizamkhetha khona ngokusemthethweni ukuthi alimele kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu ehlala kwelebhilitane umnumzana Difa Dube.
Ukhetho lwaseMelika wabunkomo lukhetho olulandelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele. Njengoba sisazi ukuthi yonke into eyenzakalayo eAmerika wabunkomo yinto elomthelela omkhulu kakhulu kumhlaba wonke jikelele. Yingakho abantu abaningi iloba bengasibo abahlali baseMelika kodwa thula ukuthi balulandelela ukhetho lwaseMelika ngenxa yokuthi besazi ukuthi lule determination yezinto eziningi ezenzakalayo ku global village umhlaba wonke jikelele esiphila kiyo. Lulomthelela kwezepolitiki, lulomthelela kwezokuthula, lulomthelela njalo kwezomnotho. Yingakho abantu abaningi bethenhlo amehlo kakhulu elizweni laseAmerika. Sikhangela amaphoza ayatsho athi Joe Biden nguye ongathi mhlambe ulesandla esiphezulu ukuthi engase anqobe kulolu khetho. Kodwa ke uJoe Biden usenganqoba indlela lathi esibona ngakhona, kodwa ke asingakhohlwa ukuthi kule nto le engaziwa abantu abaningi njalo engavamanga emazweni amaningi ukuthi ngama college votes. Ama college votes kungenzeka njalo kube kuphinde lokho esekeza kubona kusenzakala ku Clinton kuma elections ladlulileyo. Kodwa ke ngendlela okungakhona ebantwini bona ngokwabo abahlali beMelika abantu sebetshengizele ngobuningi babo ukuthi abasuthiseki njalo abathandi umbuso kaDonald Trump.
Ugu convention yama Democrats leDube sibone uBiden esekelwa ngamaqembu athiyeneyo agoqela oBlack Lives Matter imihlobo yabantu ethiyeneyo njalo. UTrump yena ku convention yama Republicans ngeviki ezayo singakhangelela ukuthi uzasekelwa ngamaqembu abantu abanjani.
Ama Democrats babunkomo akumangalisi kakhulu nxa sibona laphana abantu abafana lama minorities besupporta ama Democrats. Kungenxa yokuthi ama Democrats kusuka ngesikhathi sabo Bill Clinton kuze kuzofika nini kusuka lamanye ama president akudala babetshengisela ukuthi bayazwisisa kakhulu noma mhlambe bale soft spot esokuzwisisa izikhalazo kakhulu ezabantu abayi minority ikakhulukazi abantu abamnyama kulaseMelika labanye nje abanye abavela phandle kwamazwe abafana labavela ku Mexico labanye abavela ku India lakwezindawo ezinjalo. Bese sithi laphana kuma Republicans uDonald Trump abantu abamsekelayo kakhulu yizo zenezi izigelegele zenezi ikakhulukazi bala lawo ababe befuna ukuthi bashushumbise amabhizinisi abo angalunganga okufana lokuthengisa imbhobho okuyinto elwiswayo kakhulu eMelika njalo okuyinto esiqedisa abantu abaningi. Kwalabo abathengisa imbhobho yibo kakhulu abasupporta uDonald Trump. Kubese sithi ixekana lalabo abama oil companies. Ama oil companies abanye bakhona abazasupporta uDonald Trump ngoba besazi ukuthi wenza kube lula kakhulu ukuthi bahambe bayevusa imsindo kwamanye amazwe besenza ukuthi bahambe betshontsha kuthi oil kulawo mazwe. Yingakho bezaqhubekela phambili ngisho lama farmers babe bemsupporta uDonald Trump bamsupportela zona lezo zinto ukuthi yonke into babe yenza bona abalandaba babe bethola usekelo kuyo yonke into. So akusozokumangalise konkwana kodwa kakhulu abantu bathi baqine ukuthi bayikhangele ukuthi akungaphindi kwenzakale njalo into leyana esayibona isenzakala kuClinton ngomnyaka edlulileyo ngoba abantu baba too confident kakhulu ukuthi uDonald Trump uzaluza ama-election bamangala ngesikhathi esincane bathola ukuthi sekutshintshile batafula.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Utaba lomputazo wekukura undi olupatwe ngabafundisi veRoma becothoza umbuso wezano PF solutale ukungahlaliseki kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni iyona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga ezano PF kayisoze iphumelele. Kwanele Mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo onguNtungameli Nkomo.